olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhangela bathi bekhunoyesi bafuna ukulungisa amandasi. Yikho ubona konke hayi abantu bangonakabala njengonyitsho yokulungisa, balenjongo yokudinga lapho bangathola khona amathuba okuthi bentshontshe nsuku zonke nje kuphela bona.
Osomabhizimusi emhlanganweni wezenotho embukisweni wezokuthengiselana owezetitf wathi ugwalo lwezimaset alusoze lwaguqula inotho yelizwe nxa uhulumende eqhubeka yedwa engabonisani labanye.
Sikubekuthe bona banike igunya ngumantshi ukuthi beseche bethathe-ke lawo maphepha leyo equipment namaphepha bebophe nabo abatholakale bena equipment leyo. So basethile endlini, basethe emsebenzini wami, abatholanga lutho.
Amapholisa akobulawayo lamhla ake abuzisisa isiphathamandla somsakazo we-Radio Dialogue umnumzana Zenzele Ndebele ngomsebenzi walumsakazo.
Abalimi abaningi eZimbabwe bathi kabasoze bathengisele inkampani ye-Grain Marketing Board amabele lonyaka lanxa uhulumende ziseyintengo entsha yombu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Osomabhizimusi abangene emhlanganweni wokukhulumisana ngenotho yelizwe embukisweni wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka kobulawayo bathi ugwalo lwezimaseti alusoze lwaguqula inotho yelizwe uhulumende engaqhubeka yedwa engabonisananga labo somabhizimusi abayibo abazingcwethi kulolu daba. UNothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbukiso wabosomabhizimisi lonyaka uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Technology and Innovation, a Key Pillar for ZimAssert Successful Implementation. Umphathintambo ehofisini kamongameli umnumzana Simon Khayamoyo obemele umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru uthi ugwalo lweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation lumumethe wonke amasu angabe edingwa yilizwe ukuze kuguqulwe inotho yelizwe. Uthi lolu gwalo luphatha konke okuqakathekileyo okubalisa ukuthuthukisa indlela zokugaya amandla kagetsi, ukwakha imigwaqo, ukuqeda ukungathembeki kunkokheli kanye lokukhanga osomabhizimisi bakwamanye amazwe. Ucebise osomabhizimisi bakuleli ukuthi wonke amacebo abo kumele babone ukuthi ahambelana lalolu gwalo oluyilo oluyasebenza kwezenotho yelizwe okweminyaka emihlanu. Umeli weMelika kuleli umnumzana Bruce Watson laye okhulume emhlanganweni lo uthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukuqeda zonke indubo zalo ngoba lilabantu abafunde okwamagama njalo lilamazwe anjengelakhe alisekela njalo nje efuna liphumelele. Wengeze esithi iZimbabwe idinga nje imithetho elungele osomabhizimisi ngoba maningi amazwe alesifiso sokuza kuleli nxa kungalungiswa imithetho yokuphathwa kwenotho yelizwe. Uthi uhulumende wakhe usekela abasakhulayo abadinga ukusebenzisa indlela ezintsha eze-information and communication technologies ukuthuthukisa inotho yelizwe ngoba yikho okule kusasa khona. Usomabhizimisi njalo engumsekeli kamongameli weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uthi kuhle ukuthi bahlangane labaphathintambo bakahulumende babonisane ngohlelo lweZimAssert ukuze lowo lalowo azi okumele akwenze ukuze inotho yelizwe iguquke. Uthi ye ugwalo lolu luhle kodwa alutho ukuthi ngubani okumele enzeni ngasiphi isikhathi okwenza iningi labantu licabange ukuthi lugwalo nje olungelanhloso yokusetshenziswa ngendlela ebambekayo.
I-conference ihamba kuhle kodwa into esiyifisa kakhulu ukuthi ngemva kwalokho kubonakale kuthathwa ama-resolutions ukwenzela ukuthi afakwe kulokhu asebenze a-implementwe, because okuhluphayo ukuthi esingafisiyo ukuthi kukhulunywe kuphelele ehola. Siyafisa ukuthi ngemva kwalokho kubonakale ukuthi sokule agenda esekuthi sisuka lapha siyangapha.
USibanda uqhubeke esithi akusoze kwavala ingqubela phambili nxa kulokhu kukhulunywa ngogwalo lolu kodwa lulokhu lusezandleni zikahulumende ngoba ukuvuselelwa kwamankampani kanye lokwenza impahla ezilohlonzi konke kudinga ukuthi osomabhizimisi baphatheke kikho.
I-beneficiation yenziwa yithi, i-infrastructure yenziwa yithi, so kumele babuye back kithi kubonakale ukuthi sesizakwenza njani, sibonisane ukuthi thina esikuyenelisayo yilokho esingakwenelisiyo yilokho, asiboneni esikwenelisayo siqalisa ukukwenza. Kubonakala ukuthi ama-resources esilawo elizweni anganani ukwenzela ukuthi wonke afakwe ndawonye sesiqalisa ukusebenza kuhle izimo assets ubonakala ukuthi si implementani first.
Omunye usomabhizinisi ongenela umhlangano umnumzana Bernard Ntabeni uthi uhulumende akadinwa ngani ngokukhuluma kodwa engenzi lutho olubambekayo ngokuvuselela inotho yelizwe. Uthi uhulumende udinga ukuguqula imithetho afake ezakhanga amazwe alemali njalo ahloniphe impahla yabo somabhizinisi hathi ukukhuluma ngogwalo lwezim asset kodwa engelayo lemali yokuphatha inhlelo ezidingakalayo.
Ayimina uqala engingafuna ukwenza ukuthi kathi singikholwe abantu akade besicila bese ngicanga ukuthi namhla bengavuka becabanga abantu ungakhangela bathi bekhuluma bese bafuna ukulungisa amandazi yikho ubona konke hayi abantu bangona kabala njengonyijo yokulungisa abantu njengoyokudinga lapho bangathola khona amathuba wokuthi bentshontshe nsuku zonke nje kuphela bona.
Umhlangano lo ungenwe njalo ngabameli bamazwe eChina leIndia kanye labaphathi ntambo abachiyeneyo bengajazi kahulumende. Izera ITF yalonyaka ifikisa amachumi amahlanu lanhlanu eminyaka lokhu yasungulwayo. Lonyaka amalanga amathathu kuqala izolo kusiyafika kusasa ngawabo somabhizimisi kuthi ngolwesihlanu langomgqibelo uZulu uzavulelwa amasango ngembadalo yamadola amahlanu abadala lamadola amathathu abantwana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.